very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 28 ngombimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olomukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi uzagumula izisebenzi zakhe. Silengxoxo lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi. Udaba lwepulazi lemaleme lokhu lusiyaphambili, sizalethulela osekwenzakala ngalolu daba. Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane lamhlanje sithi qoki esilobela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uzagumula ezinye zezisebenzi zakhe ezibikwa sezifika phose ingxenye yesigidi esisodwa ihalf a million. Inani lezisebenzi zikahulumende leli litshayisa uhulumende ngekhanda ngoba engelamali yokuzibhadala. Kunyanga ezimbala ezedlulweyo uhulumende useguqule amalanga okuhola esenzela ukuthi enelise ukubhadala lezisebenzi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi iApex Council umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende yakasitsheli ukuthi ufuna ukugumula izisebenzi. Esikuzwayo ke ukuthi sibala emaphepheni silalele emaradiyweni ukuthi uhulumende ufuna ukugumula izisebenzi. Kodwa thina ke njengama representatives zezisebenzi zikahulumende lapha iApex Council babala sitsheli khonoko. So sesiqalisile ukuthi sikhulume ke ku National Joint Negotiating Council. So nxa kunjalo kungaba kuhle ukuthi uhulumende asitshele nxa sisenza imhlangano ye National Joint Negotiating Council, basitshele kube sobala ukuthi kanti nxa bekhuluma lokuthi sebefuna ukugumula izisebenzi bafuna ukuhambisa njani. So siloko simelele ukuthi kumele basithele isingaphongi kumelele ukuthi sikubale emaphethe.
Kodwa ke lina lilubona njani udaba lolo?
Hayi, okuqakathekileyo phela ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa befuna ukuthi bakuyenze bafuna ukukuyenza njani. Asikaboni, asikabikwazi ukuthi abafuna ukuthi bakuyenze yikuyini, bafuna ukugumula njani. Ngapi ama-ministries babone njani, ama-surveys, ama-head counts abakhuluma ngawo ahambe njani, ama-audits ayenziweyo ahambe njani. Kuzamele ukuthi sizwe ama-results angikhona ukuthi sizwe ukuthi abantu abafuna ukuthi abagumule yibaphi, kuyenzela ukuthi lathi silungiselele sibatshele lathi ukuthi okumele ukuthi kuyenziwe yikuphi.
Masi sikhangela-ke iholo kuhamba njani?
Hayi, uholo bayabhadala sibili ngesikhathi. Ngoba anjalo uyakwazi ukuthi laphana bashintshe izinto eziningi. Ama-dates antshintshiwe. So khathesi ama-dates wona lawo ukhanya bayawalandela bayabhadala imali abantu bayazithola emabhenkini abo. Into ezikhanya ihlupha khathesi ukuthi kukhanya angani sebethatha isikhathi ukuthi babhadale ezinye izimali ezikuma-deductions abantu. Kodwa uholo sibili lokho bebhadazelandela amadebi.
Lo ke ngumnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso ye-Apex Council ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseGweru. Kunjalo nje uhulumende ubikwa esethumele izisebenzi ezibikwa zixwayisisa ukuthi mangaki amatitshala ezikolo. Siphinde saxoxa laye umnumzana Gundane njalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So esikumeleleyo ke thina njenge-Apex Council, njengema-representatives zezisebenzi zonke esingabe simeleleke ukuthi sizwe kibo ukuthi impumela yohlelo lolo njalo yabe ime njani, njalo ukuthi kutshone kusisebenzi.
Sesike sabona ngeminyaka edluleyo ukubana nxa besithi kulama-ghost workers kukhanya beyabe besebenza kwezinye iy'ngatsha zikahulumende
hathi otitshala lina lithini ngakho bengabe khona yini ama-ghost workers kobatitshala
angiboni ukuthi u-ghost worker engutitshara engabe evela ngayo esikwaziyo-ke ukuthi nxa amatitshara engena umsebenzi ukuthi bayeze engena umsebenzi ukuthi bathathe isikhundla esichiywe ngomunye utitshara ngoba uyabe echiye umsebenzi nge-retirement njalo engxenye uyabe etransfele engxenye uyabe efile so kasibone ukuthi otitshara bangaba ngama-ghost worker njani esiyake sikuzwe esikuzwileyo ngeminyakeni edlulileyo baze bayenza uhlelo olunjalo olukubala abantu ama-ghost workers siyawazwa evela kwamanye ama-ministries so kuyabe ngathi sesimelele ukuthi sizwe ukuthi imphumela yehlelo lonalelo ukuthi iyaphuma njani ukuthi i-information yakhona izasetshenziswa njani kodwa kubotitshara angiboni ukuthi kungaba lo-ghost worker ngoba xa sikhangele siyabe sidinga ukuthi otitshara babe khona babe baningi babe lama-qualifications abo ahambelana lokuthi kumele ukuthi bafundise so siyabe sikukhangele vele ukuthi siyabona ukuthi otitshara bayashota xa sikhangele ama-subjects afana nalabo-maths lama-sciences
lo ke ngumnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yomanyano Apex Council ubekhuluma le studio 7 ecingweni esegweru. Udaba lweplazi lemaleme ekhezi olwalungathi seluphelile seluvukile njalo. Izolo wathatha leli plazi phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi umnumzana Rodney Mashingayitse osebenza emahofisini kamongameli esebenza elipholisa lensitha ele-CIO use umnini walo umnumzana Peter Cunningham emthethwani ndaba esithi ufuna iplazi leli njengokuphiwa akwenziwa nguhulumende. Kodwa kumaviki amabili adlule umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko watshela izakhamizi ukuthi leli plazi eliphathisa uZulu wesigaba sekhezi ngezifundo isonto lendlu zokuphumulela kalisoze laphiwa muntu. Sixoxe lesakhamuzi sekhezi umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengezakhamizi futhi siqhubeka sifaka i-political pressure ukuze ama-politics yens lawa yiwo futhi ayakhanda imithetho so-ke singafaka i-political pressure eventually ama-politics yens azabona ukuthi umthetho lowo kawulungisiswe njalo into ekhona ngodaba lolu yukuthi kulohlupho lokuthi akulamehluko phakathi kwebandla le-ZANU PF ne-Land Committee so-ke umuntu onjengomashinkayithi uzele la uyahlala ku-Land Committee ezirepresenta ama-CIO labantu bakhe bona banesokuthi bacamba odube bayahlala ku-Land Committee so-ke kukhonokhana yikho kwenza kungabi fair ngendlela indlela okuhanjiswa ngayo ukuphanana kwakhona amapulazi uzathola ukuthi abantu abanjengathi kade sabhalisa khona phanekhezi kasiphiwa lawo mapulazi kodwa kuyathiwa bona abo abahlala khona kule ndikomithi abayiba ngamalunga elelo komithi so yikho kule problem khona siyakwazi kodwa esikutshoyo ikuthi leyo offer letter iyariveseka uminister nguye futhi olamandla upolitician nguye olamandla ukuthi akhansele leyo offer letter kamashinkayithi.
Manje sikhuluma nje kunjani kumi njani abantu sebabuyela yini eplazini njalo umashinkayithi umi ngaphi ngalolu daba?
Sikhuluma kanje abantu babuye sebabuyela sebaqaliswa futhi imisebenzi eplazini kodwa sisebenza sisazi ukuthi umashinkayithi angaphenduka ethwele ngoba ulokhu ethwele amaphepha.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda isakhamuzi sekhezi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930 5940 laku-15455 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngendlala ekhangelelwe ukumemetheka elizweni ngenxa yokuswelakala kwezulu eleneleyo. Ecingweni silomnumzana Maqhawe Moyo isiphathamandla sebandla lezano PF njalo eyisakhamuzi sesilobela kuward 20 esebenzani. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana Moyo.
Hayi,
siyaphila. Abesilisa liphathisana njani labesifazana ekuseleleni imuli ngesikhathi esinzima kangaka ikakhulu khona ngapho emaphandleni?
Uyabona njengalapha emaphandleni udaba lakhona lunzima ngoba singakhangelisa emadorobheni sikhompele lemakhaya. Emakhaya omama ngabantu abathethweyo bazohlalisa emakhaya ngumuntu olindele ukuthi ahlakule adingi abeyazobasa umlilo. Akula enye indlela abangathi bayenze ukuthi baziphathise bencedisana labo mkabo ngabantu abathathwa ukuthi bahlale emakhaya ozabe gcina imuli okwase uyabe selindele ukudla abona ukoro uthi wenzanjani uyangena ebhalwini aziyobula insika abe sekhamisa umlomo esebhalwini babo zabuye ehlanzela emlonyeni kamama ukoro lwami ngomama. So abafazi angibathethisi kodwa ngendlela esiyiyo yona bafana nelezo zinto oba bazizizi abantu abanye baphume bezibalele zena bayekhona benatha ngalutshwala bedakwa omama ngapha belindile besithi obaba bayedinga imali kanti bona labo balutshwala bazuza leyo mali kayenyeki ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ukudla ngoba kathesi sikhuluma umvuzo uthengwa bathenge ukudla babhadale i-school fees. I-school fees sezikhwelile into nje eziningi zonke amabhuku esikole adingakala ukuthi umzali yena lowo omunye ayezinto ezifana enzinjengalezo. Kanti engingakukhuthaza ukuthi omama njengabo baba sibavumeleni ukuthi labo babe lemisika kumbe bathengise imbhida kumbe bathengise izigqoko emisikeni ukuze labo bazuze babe lebuye inzuzo ababuya nayo ekhaya sihlanganise sesigcina imithi.
Sibuyele laphana emuva elithe omama sebetshona bona bengenzi lutho kodwa siyananzelela ukuthi emaphandleni kule misebenzi yezandla.
Ya, so kuyathiyana kulabo mama abanye abayenza nje ama-group bekhipha behlanganise izimali njengama-dollar sebethenga inkukhu befuye inkukhu leziyana sebezazithengisela mbe amatitshala ababalisa ezikolweni bebathengisela inkukhu ukuthi labo njengabo mama babe lokunye abakwenzayo ukuthi bakwanise ukugcina imuli. Okuyikuthi uhulumende ufanele akhuthaze ukuthi kube nenhlelo eziphiwa omama ukuthi bazenzele labo behlezi ngemakhaya zona lezo nkukhu balutshala bakwanise ukuthi bazuze lelo dola bathenge lezo nkukhu bahlanganise sebezazi
kodwa singathi laba abahleziyo labo benza umsebenzi omkhulu yini okugcina imuli okusebenza emasimini kuqakathekile abakwenza.
Umsebenzi omkhulu kakhulu khumbula ukuthi obaba baphuma ekuseni baze bayebuyela ngalithoni umama nguyesele labantwana ukuthi badlile ngumama oyabephekile nokubagcina nje ukuthi abantwana bakhule bengabantwana abalomthetho abalalela amakhaya umsebenzi eyenziwa ngomama labo. Ngibona ngani njengabo baba thina yona leyo msebenzi wakomama kasiwunanzeleli kakhulu ukuthi ngomsebenzi owenziwa kuze ukuthi uzibake sithi mina ngithona emsebenzini nomthona uhlezi lapha kanti la uthona esebenza ukwenza abantwana ukubaphekela baze bakhule bafika leso stage.
Abaningi bagcona ibandla lezanu PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kubona ingani lokhu kulokwenza lo hulumende lezombusazwe.
Uyabona nxa sesikhuluma ngezepolitiki kuningi okungathi ngesikhiwa ngama-sectors sibhizi politics. Ungenza ukuthi wena uyi-president kube labantu abasebenza against you to sabotage imisebenzi yakho oyenzayo kube sekuzokuthi ukuthi kuzenzele ukuthi kusasebe sekuthiwa hhayi umuntu lwana uyehluleka for example njengo-president RG Mugabe uyalwisa ukuthi asebenzele isizwe seZimbabwe uzathola ukuthi kulabanye ama-ministers abaqeshiweyo o-Joyce Mujuru o-Didi Masimusasa they were working against ama-efforts eka-president Robert Mugabe lama-policies kahulumende ukuthi uhulumende athuthukise abangomama. Kulabanye abantu abahamba ngaphansi lesezi-corruption okunye ngama-sanctions athayela ilizwe leZimbabwe ukuthi lizuze izimali kwamanye amazwe lincediseke ukuze lithuthukise umnotho ngezinye izinto ezenza ukuthi uhulumende ehluleke ukwenza izinto zakhe. kulomunye obesefuna ukuthi again mileage ngokuthi abophe isandla sakasifinyeli ukuze ukuthi abantu besebesola ukuthi liyambona uyehluleka kanti umuntu uyabe nezifinyo zokuthi enze lokho.
Kuyezwakala, sibongile ukuxoxa lawe imali apha ingxoxo yethu.
Hayi, sibongile mama.
Lowo ngumnumzana Maqhawe Moyo, isiphathamandla sebandla lezanu PF, njalo eyisakhamuzi sesilobela kuward 20 esebenzani. Lithiye indlebe ngomgqibelo ozayo ukuze lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwakhe ke thiyani indlebe ngevike ezayo kuhlelo lunye. Jaitira esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi, ingoma ethiwa yona It's a Summertime. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhulumende uthi uza kugumula izisebenzi zakhe. Udaba lwepulazi lemaleme lokhulu siyaphambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa. Igama lami nguChris Gande. Lilale.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.